Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela ku Studio 7 ngensonto ku 23 Ntulikazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF lithi liyathokoza ngokuthi abantu beza ngobuningi babo emhlanganweni yaleli bandla lapho okuyabe kulomongameli Robert Mugabe njengokwenzakala embuthanweni esanda ukwedlula eMashonaland East, eManicaland neMatabeleland North.
Angula muntu osengowaphosa bana ahambe emaralini awezanupiyefu nalamanga lawani abantu bazibila, abanye babona beqhuba ngenyawo, abanye ubona begade emarolini kungela muntu obanjengabali.
Asasemaphethelweni amalungelo okuthi abantwana abafunda eSomakhwilili Primary School eNkayi baye kwele South Africa ukumela eleZimbabwe kumbukiso we-Northern Gauteng Expo for Young Scientists.
Kathi uzakhathisa onina kumabhethi etiketi lezithuthi babathatha izithupha zeplastiki ukuze bathathise abantwana babo ama-passport. Nxa umzali engelakuthupha kelabhethi etiketi akuvuma ukuthi athathise umntwana i-passport.
Iyaqhubeka ingxoxompikiswano ngokuthi ngubani okufanele abe yinkosi yamaNdebele.
Umbuso wakithi buvele ulama-boundary kodwa ngiyathokoza kakhulu ukuthi baba uKhumalo sekubuyele kwaba ovala kuZulu wonke ukuthi hhayi bona kabadingi ukuthi amaNdebele akhululeke, bona badinga kuphela ukuthi khona balandele imigubho bayegida.
Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulo msakazo. Ibandla lezanu PF lithi liyathokoza ngokuthi abantu beza ngobuningi babo emhlanganweni yamarali aleli bandla njengokwenzakala embuthanweni esanda ukwedlula eMashonaland East, eManicaland leMatabeleland North lapho umongameli Robert Mugabe asebhotabhote khona. Umeli wedale lephalamende emela impophoma phelandaba umnumzana Joseph Chuma oyisiphathamandla saleli bandla uthi umhlangano obuselupane kuthange unikeze ibandla lakhe yamadlabuzane okukhankasela ukhetho.
Into enhle engiyibonayo ukuthi abantu bayasukuma ngobuningi babo bezosekela ibandla labo eleZANU-PF. Umongameli ulokhu ekhuluma egcizelela ngendaba yokuthula, ubona akube nokuthula, waze wakhuza abanye ontanga abade besebenzisa ibizo elebandlele leZANU-PF ukwenza ukuganga ukuthi akufunakali kona kwana baze bakhulume egcekeni kanye lomama uFirst Lady umama uGrace Mugabe laye uzwatsho laye ukuthi ona laye njengomama ozeleyo uzwa ubuhlungu xa ebona abantu besenza udlongdlongo kwabanye abantwana. Sisiya ekhethweni yiminikwe emihle eyamukelekayo kakhulu ngoba asifuni ukubana kube le gazi elichithekayo, asifuni ukubana kube labantu abalimalayo, asifuni ubana kube labantu abaluzayo kumbe ngitsho ne-property yabo ngenxa yokuthi wona sowufika isikhathi sokhetho. Isikhathi sokuthi yona wena lami sizikhethele abakhokhele siyabe sibafisa sibafuna. Nxa sibona okuthiyeneyo akuseyikho ukuthi na somele kuliwe kundithokosile ukuza abathungameli bethu begxumusela ngendaba ezinjalo ezokuthula njengoba sesiya ekhethweni.
Ngabantu abasekela ibandla lezanu PF lomongameli Mugabe,
angula muntu osengowaphosa bana ahambe emaralini awezanupiyefu nalamanga lawani abantu bazibila, abanye babona beqhuba ngenyawo, abanye ubona begade emarolini kungela muntu obanjengabadla lokade banjeamadla ngabantu nje abayefuna ukukhuluma nje into nje bezama ukuchuthuza ibandla elezanupiyefu. Kodwa into ekhona yokuthi abantu basukumela ngokufunda kwabo. Ye, bakhona abanye abavele kwezinye izigaba but bantu balutshwane abathanda ukulandela lapho unomongameli wabo khona. Kodwa iningi labalandi belaphanelobani ngabantu abavela eMatabeleland North yonke jikelele.
Lo mnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba mpophoma idalela ephalamende njalo elilunga lebandla lezanu PF sixoxelaye ekobulawayo. Asase maphethelweni amalungiselelo awukuthi abantwana abani abafunda eSomakhwilili Primary School eNkayi baye kwele South Africa ekuqaleni kwenyanga ezayo ukumela eZimbabwe kumbukiso wesifundo seScience oweNorthern Gauteng Expo for Young Scientists eUniversity of Pretoria. Abantwana laba bavela eGayela eUmfundi emkhulunyelwa leMandindi, njalo isikolo sabo asilandle ukufundela isifundo seScience eLaboratory. Inhlanganiso yeMopane Foundation Trust International yakwele Bilitani eyo eqoqelo luhambo ithi abantwana laba uLouis, uGiven, uMenelisi loAndile abakaze bephume eNkayi, njalo abathathu zintandane ezigcinwe kweyisemkhulu, kukanti owesine ulomzali ogogekileyo. Isiphathamandla salinhlanganiso eZimbabwe umfundisi Hlanganani Dube uthi sebecele ugatsha lwezemfundo ukuthi luncedise ngencwadi zokuhambisa ezama-passports ngoba zilokhu zingakaphumi. Siqale ngokumbuza ukuthi bekulula na ukudingela abantwana laba incwadi zokuhambisa.
Kwasita kakhulu ngoba abanye babo xa sezathathisa onina kuma-birth certificate lezithu, then from there bazothatha izithupha zeplastic ukuze bathathise abantwana babo ama-passport. So hhayi, kube luhambo sibile lungale belufuna ukuthi sibike abantu bafuqe okuzwayo, ngoba nxa umzali engelasithupha kela-birth certificate akuvumi ukuthi athathise umntwana i-passport.
Kodwa imbangela-ke bebehlezi nje bengalazo lezo ncwadi.
Ungakhangela kahle isigaba senkayo laphandle, abantu abaningi abalazithupha abalamapho. So kungathi nje abantu nje bakwamukela uhlala bengalawo, kodwa la abasibile abazali bakhona bonke babesibona labo, hhayi vela abazali bebathathe abanye bakhona.
Udaba lwemali-ke laliqoqa ukuthi kube le mali ezancedisa ukuthi ababalisi labantwana behambe kwele South Africa.
Hhayi, imali silokhu sisayiswela kakhulu yona lithuba sesiyenelise ukuthi zuze imali engange-$300 eyi-US evume ukuthi thathise abantwana ama-passport. Kodwa-ke imali esihleke sayeswela ye ukuthi abantu angabekhona ngale e-South Africa, ngoba sithi bahlale almost a week khona ngale. Siyayiswela imali yokuthi sibadinge indawo yokuhlala, indawo yokudla, kanti lokuthi bahambe ukuphenduka besiye e-South Africa.
Njengoba sokusele amaviki ambalwa ukuthi abantwana behambe, imali le libona ingani izenela yini? Njalo nxa ingenelanga kule minye imizamo elizayenza ukuthi ngempela behambe.
Ukufika kwethu ukuthi bahambe soke sikhula sikhankasa sicele ebantwini ukuthi bengasisiza kakhulu abantwana abafunda eSomakhwilili khona ngale nkaya ukuthi banethi abanabo abo labantu ababo ukuthi bahambe. Kodwa-ke thathi asengama-organizers alokhu sele ukuthi fake ulutho lokuzeka ukuthi abantwana bahambe, ngoba sifisa ukuthi sele uhambo lungaphuma.
Abalesifiso-ke sokuthi labo bencedisa abantwana laba ngemali bengasangaphi usizo lwa?
Kuba lula nxa bengafaka ku-ecocash lezi inamba 0773 721 780,
ebulenjini-ke
i-email address yami ithi yona dube@hlasto@gmail.com, dube@hlasto@gmail.com.
Lo ngumfundisi Hlanganani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeMopane Foundation Trust International, sixoxelaye ekobulawayo. Iningi lithi obengumgadli weqembu leHighlanders uRodrick Mutuma kanye leqembu aselidlalela eleyada bathethe inyathelo elihle ngokunikeza iqembu leBhoso isipho semali, yona okungakazakali ukuthi inganani. Kusenjalo, osaphethe isikhundla sikamgcini sihlalo weqembu leHighlanders uModern Ngwenya usegcizelele ukuthi abalandeli beqembu leBhoso bengamsoli uMutuma ngokuthiya iqembu leHighlanders. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UNgwenya uthe abalandeli kumele bazwisise isimo ebesibhekane loMutuma esokuthi imali abeyithola kuqembu leBhoso ibingeneli ukuba anakekele imuli yakhe ayitshiya esigodlweni iHarare layaphinde yahlale kuhle edolobheni lakoBulawayo. UNgwenya uthi ngemva kokuba lomdlali ebachasisele ukuba iqembu leyada liyamfuna njalo limthembisa imali ethe xaxa, bakhulumisane laye kanye leqembu leyada bavumelana ukuba ahambe ngesihle.
Duma kukhona esasimkolota sathi wanena wathi secitsha-ke khonokho kade simkoloda thina njengethimu. Akulalutho esimkolodayo kade siyena uMutuma, usihambele sibile kuhle.
ukuza kukamtuma kuqembulayo lendaza ekuqaleni komnyaka kudabule phakathi abalandeli beqembuleli njalo emhlanganweni extraordinary general meeting obekhona ngempela viki edluleyo. Amanye amalunga asole kakhulu ukuthengwa kwabadlali abasuka ngaphandle kodolobho lakobulawayo, bona ukucatshangelwa ukuba abaye bezodinga umsebenzi kuphela kodwa bengela thando leqembu.
Sekele nini uzenza onqabungqeketi sithatha abantu abangayisibo sifafana emaphapheni.
Ekufikeni kukamthuma kuqembula ele ndazi kulo somabhizimisi wayethembise ukuba uzakhokha imali yakhe eye-signing on fees kodwa akasakwenzanga lokho. Iqembula ele ndazi lithola usekelo lwemali oluvela kubhanga lebhanki ABC kodwa leyo mali siyaqunywa okokuthi isisenela ukubhadala abadlali kuphela. Ungwenya uthi umthuma njengomdlali ofike kuqembu lebhoso imali ivele isiqunyiwe ubephiwa imali engangani, njalo inkokheli yeqembu lebhoso izwisisile izikhalazo zakhe njalo isicelo sabo ngesokuba labalandeli bazwisise.
Tuma usukile kodwa kathabanga ngoba kade ufuna ukudlalela lona iqembu leli kodwa imali yakhe kade simhlupha ngale Harare ukuthi hayi xa imali yangkhona ingenele siphenduka phela sihlupheke siyindawonye ngapha eHarare. So ke uhambile ke umntuma ukhona ngale eHarare simfisela impilo enhle khona ngale.
Phezu kokuba umtuma wesule isikwelede abesikolodwala iqembu le-Highlanders, iqembu leyadala ikhokhele iqembu le-Highlanders imali yokumthenga njengoba lumdlali ubelokhu esasele sivumelwano somsebenzi leqembu lebhoso kodwa ungwenya akathandanga ukutsho ukuba baphiwe malini. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, ngingujoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo. Ngingu Mike Hove. Namhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lo Kelvin ongumkhokheli weqembu le Control Tribe elisebenza lokuphatha abahlabeli bomdumo we hip hop laye ongumhlabeli odumayo ngobulawayo. Iqembu leli lizabe liphatha umdlalo ongaphansi kwesihloko esithi Made in Bulawayo. Vin, mfana, ngiyakwamukela kuhlelo. Skipani?
Skipani, gazi.
Ah, lutho, lutho. Abopopayi kuphela, gazi.
Sure.
Masixoxe-ke, njengomkhokheli weqembu le-Control Tribe, kuyini okwenza ukuthi likhangelele ukuphatha umdlalo lo?
Yazi kahle, i-Made in Bulawayo, into esayiqala la, minyakeni edlulileyo, into yokuthi-celebrate nje uba ngama abafana abasakhulayo ababulawayo abenze music for celebrate celebrate i-city yethu ibulawayo yabo.
Likhangelele na ukubambisana labanye kulomdlalo?
No, sinabo abangani esibambisana labo kodwa i-CAC siwenzayo e-Control Tribe yithi ama-promoters akhona yithi sifake imali yakhona even laba abantu ababuyayo siyababhadala ukuthi bekhona.
Awungichazisele kahle umdlalo lo uzabe uhamba njani, ngibani uzabe ehlabela khona njalo kuzaba umdumo bani?
Ye yabo uzabe kuyi-hip hop kuphela ngoba hip hop okwamanje umculo lwana abantu abaningi abawukhayelela phansi abawuthathela phansi even ama-corporate abakafuni ukuzisondeza kithi ngoba bathi umculo wethu awula direction awula order. So mina njengomuntu oqalayo yonke into ye-control le Made in Bulawayo ngabona ukuthi mana ngiyenze ngithathe mina self ngifake i-hip hop kwenye level abazayibheka khona beyibona ukuthi how okay so i-hip hop ile direction iyabukeka iyalaleleka ngoba okwamanje abangabhilivi kithi mina yimi abathi main artist kuyakulo GTI ngomunye we-control tribe kuyakulo mawuyiza ngomunye we-control tribe akuyabulo azazi ngomunye futhi we-control tribe kuba nabo POY lo mfana lo behlupula la emalangeni asilandela bayoda sayigqiba lami indaba yabona. So sakhulumisana sesikhuluma kahle ngabona ukuthi mana ngimfake entweni la ngela uphakathi
kanti akulabafazi
bakhona azazi is a female rapper la kulo bad naye futhi ngosifazane.
Ukhangelele ukuphefoma ingoma ziphi kulomdlalo?
Ngahlela ngizaphefoma ingoma abantu ezilitshwana abantu abazaziyo ezinye ngezintsha njengabo oJackie mount kwayizo nje emalangeni angazi sayi lo nyanga ngikhipha uJeki ngakhipha recently ngikhiphe le ngelethwa ngulokshin
manje mina Vin ngilesicelo gazi
yes
ngilesifiso sokuthi kulumdlalo uhlabele leya ngoma iBulawa has got hot cheeks
Chaba
Shanghai. That's right.
Yes, Virtu Office was a Nyala. It seems where is Bulawayo, made in Bulawayo. And it must be a city, Bulawayo is one very humble.
Balaleli, what means Lalele Ingomayake or Kelvin? Ut Lizuelo to Ingomayake, I Hamaganja. Kashisa Yisama, Noba, Ibulawa Yoga, hot chicks, Savantan of Baba. Born. Ibulawa yoga hot chicks. It's hot like it's summer. From a location to my suburbs in Yangiz. Now I'm trying to buy your baba. Just clean your mommy. Ibulawa has got hot chicks. Idolobha lakobulawa ligcwele labafazi abahle. Kelvin. Ungena kulo mdlalo kuzabe kubiza malini?
Amadola amathathu nje, $3. Ikhuphuke eminyango la, eminyango yabo sokhupha yabo safaka kube ngama amadola nje ama i5.
Umdlalo lo uzabe wenzakala ngapi?
Yabusenzakala e-Elite 400 la ese kuRobert Mugabe le 10th Avenue. Lo nyaka we going all out vele.
Hayi gazi isikhathi sesiphelile. Bekuhle ukuba lawe kuhlelo mfana.
Hayi ngibonga mina.
Balaleli. Limzilu Kelvin masambe sonke siyethakazelela abahlabeli bethu kobulawayo mhla ka 12 kaNcwabakazi masambe sonke olivalelisayo nguMike Hobe lilale
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. This is all gifts to where Studio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ihashona phi ona amasiko obe ukhona izolo akuse.
Lamhla siyaqhubeka ngodaba lokugcotshwa kwenkosi. Nginenhlanhla ngokuthi ngilomnumzana Peter Zudekalanga eKhumalo odabuka esikhosini njalo lobaba uGreatest Banda yena othike kagcotshwe uRaphael Stand Khumalo. Baba Sibanda sizokuthiwa uyagcotshwa sibili uKhumalo ngompandula.
Siyaqhubeka sigcoba inkosi yakomthwakazi hathi eyamantungwa kodwa yakomthwakazi mhlaka 12 September sizabe ibuthene umthwakazi wonke uZulu wonke uzabe buthene khona apha kobulawayo nje uzaziswa lapha ozabe buthene khona siyaqhubeka phambili kungelanda lokho okukhulunywayo baba ngoba lokho esikwenza kwakomthwakazi hathi kwamakhumalo
baba Khumalo nathi udaba khona lapho ukuthi bayaqhubeka sibili ngodaba lolu wena ukubona njani
angithi project ngeyabo nxa beqhubeka ngayo bafanele bazise abantu ukuthi kati iproject abasponswa ngubani njalo basebenza labaphi abamasiko kumbe nxa kuyukuthi bakwenza kuyedele kuyiba bakuqalisileyo kufanana lokuthi sifice umuntu eku-race that is where study on your mark singakwazi ukuthi winning point yakhe kuyini siyabuyela nini kuproject yethu thina esenzayo thina sisebenza labadala sisebenza labantu into lekayiqalisanga last 2-3-4 months kumbe iminyaka engu-2 edlulileyo kusukele kudala ilokhu ibunjwa njalo ibunjwa emthethweni wesintu samandebele hatshi ukuvuka umuntu ezasithi hayi yini engiyinkosi ngakho ngilandelani thina ngokwethu asazisi ukubone ngaleyo ndlela kodwa bona ngokwabo bakubona kuhamba ngaleyo ndlela abaqhubeke ngeproject yabo bazise kodwa abantu ukuthi basekelwe ngubani
ye baba Sibanda lisekelwe mbani
hayi thina baba sisekelwe uZulu wonke okukhanyayo la kumhlaba wonke njengoba ubonile lawe namhla ka 8 July ukuthi abantu kade bekhona abantu babathekela linto umthwakazi nyothe elake linto akekho omunye umuntu ovela ngaphandle kwamthwakazi
uyatsho lapha ke Khumalo uthi umthwakazi uyasekela
esingakufuniyo ukuthi kukhanye singani sivusa okwethu ngokucindezela iproject yabo okwethu sikuvusa kungahambelani lalokhu bona abanjani abakwenzayo okwethu abantu bayakwazi ukuthi kugxile esintwini sabo kanti kungani amabhasi athatha abantu lapha village ayiluthatha abantu kona nxa isiya kuba political rally ikho abantu abebaningi abantu bavizelwa ku political rally nxa kusenziwa umcimbi wokukhumbula ngokwenkosi kumbe ukuvuselelwa okwenkosi abantu baze nelihlelo kusuka lapha abasuka khona bayefika entweni yabo yesintu njalo thina esikuvusayo akuphakanyiswa flag akula mkosi esekeyaphakamisa iflag njalo thina esikuvusayo akukhulumi ngokuthi iboundary yethu iphelela laphana geographically ngesikhiwa lapho okuphelela khona umbuso wenkosi kulapha okulabantu abakhonza khona inkosi nxa umuntu engaba semtare ekhonza leyo nkosi ubukhosi bakhe buphelela khonapho esikwaziyo ukuthi lokhu okukhuluma ngokudweba kwama-boundary ngokwama-political activist esingaphikisani lakho ngoba ngasikwazi ukuthi usukela ngaphi njalo kuyaphelela ngaphi kodwa thina kasikhulumi ngalokho sikhuluma ngokuvuswa kobukhosi bekuba le nkosi yamandebele kusukela lapho kwaphelela khona
ye vala ngamafutshane-ke baba Sibanda
ukuthi ubaba uKhumalo uyathi ukuthi vele lokhu thina esikwenzayo bona kayisikho abakwenzayo thina esikwenzayo kuvuselela umbuso wakithi owawukhona kusukela ngo-mine kuzike fika u-1893 umbuso wakithi buvele ulama-boundaries kodwa ngiyathokoza kakhulu ukuthi ubaba uKhumalo sekumele kwaba ovala kuzulu wonke ukuthi hhayi bona kabadingi ukuthi amaNdebele akhululeke bona badinga kuphela ukuthi khona balandele imigubho bayegida ezindlini zabo kumbe amantshomane kumbe yini inkosi yabo ibakhangelele konke khonokho thina kasikho lapho thina siphakathi kobukhosi lo mbuso yikho lapho esikhona
kuyibaba bakhumalo hayi ngamafutshane kakhulu sibili
thina ukugcotshwa kwenkosi ezagcotshwa ngokwesintu ayisoze igcotshwe zinyanga ngoba esikwaziyo njalo esesikunanzelele ikuthi abantu benyanga yibo abazinyanga yibo abagijima ngalo umsebenzi kababa uSibanda akhuluma ngawo
ngithathele lithuba ukuthi mbonge umnumzana Peter Zwide kaLanga Khumalo ozalwa esikhosini lo mnumzana Greta Sibanda osekela-ke uRafael Stanley Khumalo ukuthi abe inkosi yamaNdebele olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilani
We ma sibe munye dina sibe moya munye sifusele linguma sendulu amasiko
siyabonga Gibbs ke sizwe eziphathelane lokholo silontunga mili inkomo we studio 7
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ye lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje hlangana kuhlelo lethu loluqhakathekileyo
asikhangele udaba lokhetho siyabona luyasondela ngokuya kwemihla lamalanga lina njengamakholwa esiKristu njengamasonto njengamachurchi imlandu bani elilawo kulolu khetho
indaba okhuluma ngayiqhakathekile kakhulu thina amabandla abamachurch silomlando omkhulu kakhulu okuncedisa ilizwe lethu ukwenzela ukuthi ukhetho luba khona lube lukhetho olulokuthula siyananzelela ukuthi ngesikhathi lezi ezedlulileyo bekusiba lobudlwangudlwangu ukuthiselwa kwabantu izindlu lokutshaywa kwabantu ngenxa yokuthi abantu babengafuni ukuvuma ukuthi abantu babona izinto ngendlela ehlukeneyo ngakho thina siyibona silomlando wokufundisa abantu bezimbabwe iningi labo eligcwele phakathi kwamabandla ethu ukuthi abantu bavumele ukuthi omunye umuntu uzabona izinto ngendlela ehlukeneyo abantu abaningi baba lokwesaba ngasokufika kwesikhathi leso sokukhetha ngakho sifuna ukukhulumisana abantu ukuthi kuphume lokhu kwesaba ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukuzikhethela inkokheli abazifunayo bengesatshiswa ngabanye abantu kumbe bengethuselwa njalo benze umuntu esesaba uNkulunkulu kuphela njalo bekwazi ukuthi nxa engena laphana ebhokisini leliyana lapha akhetha khona uyabe nguye yedwa kula omunye umuntu ombonayo umuntu kuphela omkhangele uNkulunkulu akhetheke ekhululekile emoyeni wakhe ekhetha le nkokheli ayabe eyifuna njalo lube lukhetho olubamgceke ukwenzela ukuthi impumelelo yalo ingagcini iphikiswa ngabantu kodwa kube lukhetho oluzabe luvunywa yibo abantu beZimbabwe luyevunywa njalo la ngaphandle ukwenzela ukuthi lizwe lethu libuyele likwazi ukudlelana lamanye amazwe ukudubeka kwabantu bethu kuphele siyananzelela njalo ukuthi okunye umlando thina silawo ukuncedisa abantu ukuthi bekhangele umbhalo ukuthi kathi nxa uNkulunkulu esithi kukhethwa inkokheli kufunakala abantu abanjani ngakho-ke baya bekhangela laphana ukuthi kudingakala abantu abamqotho abantu abangalabutsotsi lobudlwangudlwangu abantu abakwanisa ukunakekela abantu abadubekayo izintandane abaselokazi abantu abakwanisa ukuphakamisa impilo yabantu jikelele eZimbabwe yize inkokheli abantu abakumele bezidinge njalo bazikhethe inkokheli ezilombono ngelizwe lethu ezingazikhangeli zona zodwa njalo inkokheli ezingalabuhlela ezingajontshiyo izinto okumele ziye ebantwini sikhangelele inkokheli ezinjalo ezaba le nhliziyo ngelizwe lethu ngenhliziyo ngezigaba zabo indlela thina siyabe sincedisana nabantu ababuye emabandleni ethu sibaxwayisa njalo sibafundisa njalo sifundisa labafundisi ukuthi befundisa abantu abangaphansi kwabo
injengamakholwa siyazi likhonza uNkulunkulu oyedwa kodwa nxa selifika kwezombusazwe lapha lehlukana sibona abanye bavotelale abanye bavotelale kungani
ngenxa yokuthi ukusweleka kwemfundiso kodwa kwesibili kumele sinanzelele ukuthi abantu laba abasoze sicaba ngendlela efana nayo ngenxa yokuthi iBhayibhile alisitshela ukuthi votela inhlangotho enje laphana kumele sikhulule lathi abantu benze abakufunayo kodwa-ke kumele umuntu azibuze ukuthi leli bandla engiyabe ndisekela liyenza izinto ezisekela ukholo lwami yini kumbe lenza izinto ezimelana lesi Kristu kutho ukuthi laphana uyabukhaya ukuthi inkokheli lezenye izikhethayo ziyabandezela abantu yini ziyahlukumeza abantu yini ziyanakekela laba abadubekayo yini ngakho-ke ukhetha khonapho ukhangele konke khonokho yizinto thina kathe siphatheka ngakho ngikhuluma kanje siyabe sibhoda sifundisa abafundisi ngakhonokho ukwenzela ukuthi bona bancediseke abantu abangena emabandleni abo
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mfundisi asidibane ngeviki ezayo
sibonge kakhulu
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda igama lami nguNtungamile Nkomo
ngesizwe umculo othi kanye nawe owe Man of Influence
namhlanje yakhuthu umoya Uthandaza Nkosi yami
yacela
ngiyacela mani hambe kanye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
nawe
Nkosi kanye nawe Nkosi yami
hambe
mani hambe mihla kanye nawe Nkosi
angifune
angifune yami
ndlela
mayiphele intando
yami
mangihambe mina
kanye nawe Nkosi
kanye nawe Nkosi
kanye nawe
hayike isikhathi savume ukuba sisube sisonke kodwa singehlukani ngesikhangele besilazo ibandla lezanu PF lithi liyathokoza ngokuthi abantu beza ngobuningi babo emhlanganweni yaleli bandla lapho okuyabe kulomongameli Robert Mugabe njengokwenzakale embuthanweni esanda ukwedlula eMashonaland East eManicaland leMatabeleland North asesemaphethelweni amalungiselelo okuthi abantwana abafunda eSomakhwilili Primary School eNkayi baye eSouth Africa ukumela eZimbabwe kumbokiso weNorthern Gauteng Expo for Young Scientists. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.